Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngomvulo msaka 10 kunhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uchothoza umongameli wele Melika uMnumzana Donald Trump ngokumisa usizo lwemali ebiphiwa ele South Africa ngele Melika phezu komthetho omutsha.
Siyakwazi ukuthi lapho kulesinkwa khona omunye angazama ukusondela acine esiyafuna ukuhlephuna lapho ongamelanga ahlephune khona abantu bajayele ukucabana.
Kuyaqhubeka ukuxokozela kubandla leZANU-PF kulabathi umongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni, abanye betshaya phansi ngenduku besithi kabakuvumeli lokhu.
UJanuwari kube lezulu elihle kakhulu, sikhuluma nje kathesi ngendlela osokukhwamalale ngayo emasimini sokukubi.
Abanye abalimi bathi sezisitsha izilimo kwezinye izigaba zemathebelelende ngenxa yokusilela kwezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usechothoze umongameli weMelika uDonald Trump ngokumisa usizo lwemali ebiphiwa ele South Africa ngele Melika phezu komthetho omutsha wokwaba kutsha umhlabathi. UMnangagwa utshele intathelizindaba ngempela sonto esanda kuvela emhlanganweni omkhulu owesadak le East Africa Community waqhutshelwe kwele Tanzania ukuthi inkokeli yeSouth Africa leZimbabwe ilabantu abalwela inkululeko, ngakho akuqondanga okwenziwe nguTrump. Uthi isenzo sakhe lesi siveza ukuthandwa ngabahuquluzi benotho. UTrump wethule umthetho wokumisa uncedo lwemali esithi umthetho omutsha weleSouth Africa uzakhahlameza abamhlophe abalamaplazi, waphinda wathi abahlutshwayo balakho ukuphephela eMelika. EleZimbabwe lahluthunela abamhlophe amaplazi kusukela ngomnyaka ka-2000 okwacaphula amazwe angentshonalanga. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngicabanga ukuthi bekulindelekile ukuthi uzakhuluma ngale ndlela, ikakhulu ngoba lokho okukhulunywa ngakho kuthinta izijeziso zenotho, kanti eleZimbabwe namankampani eZimbabwe labanye abeZimbabwe abasezihlalweni bake baba ngaphansi kwezijeziso zenotho kumbe basesengaphansi kwezijeziso zenotho. Ngakho-ke bayadinga ubudlelwano kakhulu lalawo mazwe abe setheswe izijeziso zenotho, okuthiwa ngesiNgisi solidarity. Ngakho-ke kawumangalisi kakhulu ngoba kuthinta uhlanga, kuthinta umhlobo, kuthinta umhlabathi, kuthinta njalo uwele South Africa ngendlela enkulu kakhulu ngoba bayalilwela ilizwe leliyana bethathelwe umhlaba ngendlela enkulu. Ngakho-ke ukusondela kwakhe kubo kuyindlela layo yokuthi abeseduzane nabase-South Africa ahambisane lalokho abakuzwayo ngalesi sikhathi.
Kudaba lolu oluphakathi kukaRamaphosa lo mongameli Donald Trump, kambe luzaphela njani njengoba sesibona-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kuingenela kangaka? Kuyaphela sokutheni? Kuyathwani khonapho kuncu?
Ukungena kukamongameli weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa angiboni ukuthi kuzaletha inguquko engakanani. Ngicabanga ukuthi izitsheso zenotho eziphathelene lalokho okwenzakala e-Israel phakathi kwa-Israel le-Hamas zizaqhubeka zikhona ngoba siyakwazi ukuthi uTrump useduzane kakhulu lo-Israel. Okunzima kakhulu ukubona kuqhubeka kodwa kusengaqhubeka izitsheso zenotho eziphathelene lomhlaba e-South Africa kakhulu ngoba sekuvezakele ukuthi uMongameli uTrump wakhele phezu kwalokho okungamiswanga kahle information erongo angayiphiwanga ngendlela efaneleyo. Kanti ke lamaqembu aphikisayo kunye le-DA selishilo ukuthi hayi alivumelani lalokhu okwenziwe nguMongameli uTrump. Kodwa ke siyamazi uTrump ukuthi unjani, usengaqhubeka ngazo lezi zitsheso zenotho, kodwa ke ziyabe zizakhishwa nxa ngicabanga nxa zizaqhubeka ngulo ozalandela wemelika kakhulu nxa kungenwa amademokrasi.
Kuyo pambili kubona zani izwekazi le-Africa lila khona ukuthi lithuthuke lingelancedo oluvela kwelamelika?
Yebo, izwekazi le-Africa liyakwazi ukuthi lithuthuke lingelancedo oluvela kwamanye amazwe, and sekuyisikhathi ukuthi abantu bakhangele zona lezo zinto ngendlela enkulu kakhulu. Ngokuba kakho umuntu wakwathuthukiswa yikuthi amukele abe ngukhamsangithele, kumele sisebenzise leze zethu ama-natural resources, sisebenzise ingqondo zethu, singabe sicela singabe siphiwa. Ukuze kwenzeke khona lokho kudingakala ababusi abalomcabango omuhle obona khatshana, abangathandi ukucela, abangathandi ukwebiwa kwezemvelo lemali yabantu, i-corruption, abangabusi kabe abantu, abahlonipha amalungelo abantu. Ukuze abantu bangajoni bebhizi ngezepolitiki kakhulu, bacabanga ukuthuthukisa ilizwe, kuza kwenza ukuthi siye phambili, kumiswe izimpi e-Africa, kube lokuthula, sike sicabange sisebenze ndawonye. Singakwazi ukulithuthukisa izwekazi le-Africa singacelanga, kodwa kuzadinga abaholi abacabanga ngendlela entsha kulaleyo kade ikhona eqhubeka ikhona nanamhlanje.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, njalo ube khuluma ecingweni ekobulawayo lo Gibbs Dube we-Studio 7.
The Voice of America.
Kuyaqhubeka ukuxokozela kubandla le-ZANU-PF phakathi kwabantu abasekela uMongameli Emmerson Mnangagwa abathi kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028, lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Abafisa uMnangagwa eqhubeke esembusweni bathi kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe. Kodwa abakuphikisayo lokhu bathi abasoze bakuvumele. Namhla uMnangagwa lomsekeli wakhe uChiwenga bebengcwaba iqhawe lesizwe uMnumzana Tinaye Elisha Chigudu e-National Heroes Acre eHarare. Ababili laba babikwa bengasaboni ngasolinye, njalo kulokufuthelana phakathi kwabo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Amaqembu lamaqembu vele kukhona ukuthi nxa abantu bebabili bebathathu kusiya phezulu abantu babe lakungazwanani. Kodwa okunye kumele sikunanzele ukuthi nxa sesingena kwezombusazwe abantu bahlala bedonselana kungenxa yokuthi lowo lalowo ufisa ukuthi angene asondele esinkweni esingabe sidliwa. Kodwa ke nxa sikhangela amabandla ayiwo akhona kathesi ngakunanzelela kakhulu, abaningi badonsa omunye enanzelela ukuthi ubani angasuka kuleyana indawo la mina ngizasala mhlawumbe sengisegcekeni entweni engiyenzayo, abantu bagcine sebenanzelela ukuthi mina bengisenza into engaqondanga. Abanye njalo bangabe bedonsa befisa ukuthi ukhona kathesi aphume kungene lo abamfisayo mhlawumbe lawa bangasondela esinkweni lesi esidliwa ngabanye bona behlezi khatshana.
Kodwa nxa sukhangele Dube khonokho okwenzakalayo kambe kuya ngaphi?
Ekugcineni kwakho konke kuveza ukubana abantu ngaze kube le mthetho kule ndawo nxa singakhuluma ngesisekelo sombuso abantu abaningi lanxa sibhalwe kabafisi ukuthi basilandele. So iningi labantu kuveza ukuthi balesifiso sokuthi isisekelo sombuso singalandelwa as long bona bethola lokho abakutholayo. Kodwa ekugcineni kungagcina kudala ingxabano ebantwini kade bephila bendawonye ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi lapho kulesinkwa khona omunye angazama ukusondela agcine esefuna ukuhlephuna lapho ongamelanga ahlephune khona abantu bajayele ukuqabana. Ngokunjalo-ke le mabandleni khonoko okukhona kuyagcina sokunokuchithekana, ukuchithekana kwakhona okungamnandi ngenxa yokuthi abantu baze begqabana begqabanela isinkwa leso abakhangela ukuthi basidle. Ngaso kusiba njalo-ke ilizwe kalisayindawo, ilizwe selisima ndawonye. Sokubuyela khonoko esikubonayo emazweni okuloku qabana khona okunjengabo DRC, okunjengabo Mozambique, la kwezinye indawo, because nxa abantu abayibo abaphethe intambo zombuso kumbibandla eliphethe intambo zombuso lingasazwanani, kugcina kulimala abantu, kugcina kudubeka abantu. Yikho lapho esiyagcina sikhona.
Ye, siyabona njalo abalwa impi yenkululeko labo. Kulabanye abangapha kuChiwenga, kube labanye abakuMnangagwa, akungena khonapho sizitshona ukubona njani khonapho.
Kukabili khonapho la kungakukhangela. Abanye nxa bebona esingathi ngumsekeli kamongameli, baye bebona umuntu olisotsha abalwe laye, awuseduzana abasamkhumbula. Kube sokusithi abanye nxa bekhangela umongameli, laba babelaye egangeni lawo babona umuntu abake baba laye ngesikhathi kusalelwa impi yenkululeko, babaye bahlangana laye ejele ngezikhathi bebotshiwe. So khonokho-ke kumele sikuqaphele ukuthi lo lalo usekela umuntu ekhangela ukuthi yena wambone ngabi. Kodwa-ke ngezinye indlela futhi singakukhangela, uyafika ukuthi bakhona abanye abaye bebasebenzisa wona lawa abalweli benkululeko laba njengama-proxies, besikhangela ukuthi kungona umuntu abefuna ukulwa impi yakhe esebenzisa abantu abangayisuye kodwa ebathuma besiya phambili okwenza ukuthi basike benze ukuqokozela okuthize mhlawumbe laya besebona ukuthi kambe kungenzakala. So kungahamba nje singathi ukutesta ama-waters, funa ukubona ukuthi laba bangakhuluma bathi i-reaction ithini, labana bangakhuluma bathi i-reaction ithini. Kodwa abanye babo hhayi bakhuluma sibili ngendlela ezidla ngaphakathi ngenxa yokuthi ungabakhangela abaningi babo akutshengiseli ukuthi ngabantu abalwela ilizwe ngendlela abadubeka ngayo. So abanye bakhuluma kuvela ngaphakathi sibili kuyiqiniso ukuthi baye befuna ukuthi kube le nguquko ethize abaye beyikhangele lokuthi bananzwe njengabantu labo abalwela impi yenkululeko.
Umnumzana Thembelani Dube ulandela ezombusazwe ezimele. Ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Abalimi endaweni ezitshiyeneyo zeMandebeleni ezigoqela eLupane, eGwanda, eCholocho, eInsiza lePlumtree vathi sezisitsha izilimo ngenxa yokuswelakala kwezulu. Vathi kwezinye indawo likhizile nje okungatsho lutho izolo. Sixoxe lo mnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala eGwarayi eLupane.
Kuyadanisa kakhulu osokusenzakala ngomkhathi kulamalanga. Izulu beliqale linetha kuhle kakhulu izigaba eziningi zelizwe. Osokukhona uJanuwari kube lezulu elihle kakhulu. Sikhuluma nje kathesi ngendlela osokukhwamalale ngayo emasimini, sokukubi sokukuba kusamanga kuhle endaweni eziningi ezivandeni lapha. Abalimi bayakhala umumbu omningi usubhaceka. Okudanisayo besifakile ama-fertilizer la okuzalisa la, so sikhangelela ukuthi uFebruwari uzaba lezulu. Nango-ke uFebruwari uthwasile, komile.
Emadlelweni ke baba Moyo kume njani khona ngapho?
Vela kusamaka kuhle egangeni lapha, inkota ezifuyo isitshile. Okukhombisa ukuthi abantu abalimi kumele ukuthi bethathe inyathelo. Nxa kungaqhubeka kunje, siyaxwayisa abalimi ukuthi ababuthe khonokho okuzabe kukhona emasimini. Ukwenzela ukuthi kuncede izifuyo phambili, ngoba hayi umkhathi awusamanga kuhle sibili. Hayi indlala ade ikhona last year ngesimo sokuhamba ngaso lesi, kukhanya kuza siphinda. Okutho ukuthi nxa kungasiphinda kuzaba kubi ebantwini, ezifuyweni, kukho konke nje. besikhangela amalanga wonke layo ukuthi izulu leli lizakuna, kodwa hayi indlela zokudonsa ngayo hatshi. Ilanga liyatshisa kakhulu, singazi lezi ezincane abantu abalimela muva indima zemuva lezi ukuthi kumbe zizalunga, kodwa akuthembisi, akuthembisi sivisi.
Umnumzana Thembelani Moyo ngomlimi ohlala eGwarayi eLupane enyakatho eMandebeleni. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi uzimisele ukukhulumisana lo mongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokumisa impi ephakathi kwelizwe lakhe lele Russia. Sokutholakale izidumbu ezingamachumi amahlanu enkangala kwele Libya ezangcwatshwa ethuneni linye. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu laba babezama ukuya kuzwekazi laseEurope. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika. Iqembu leFiladelphia Eagles yilo elithethe inkezo yomncintiswano weSuper Bowl izolo ngemva kokubhaxabula iKansas City Chiefs nge-40-22. Umongameli Donald Trump ube ngumkhokheli weMelika wakuqala embalini yaleli lizwe ukuyabukela lomdlalo enkundleni, njalo ubesekela iqembu elinqotshiweyo. UTrump uphume umdlalo ungakapheli ngoba iqembu lakhe belitshona. UTrump usole inhlanganiso elawula lemidlalo iNational Football League ngokuguqula imithetho yalemidlalo esithi isibulele umdlalo webhola eMelika. Kodwa inhlanganiso le ithi yaguqula limithetho ngenjongo yokuvikela abadlali ekulimaleni. Sixoxele omunye obukelela umdlalo uTim Moringayi.
Umdlalo wayizolo weKansas leFiladelphia Eagles, bekungala okuningi engakukhuluma ngakho ngoba ubusuphelile within the first half. IPhiladelphia vele ibuye ilungiselele ukunqoba, ngoba siyakwazi ukuthi iKansas City Chiefs ibisizama ukuba the only team in the history of the National Football League to win 3 Super Bowls in a row. Akuzake kuyenzakale khonokho ukuthi i-team iyawina the Super Bowl 3 times, ngoba kunzima considering ama-teams angkhona and the competition.
Sibone uTrump esiba ngumongameli weMelika wakuqala ukuya enkundleni yebhola isiyabukela iSuper Bowl. Ungathini ngalokho?
Umnumzana Trump vele izinto as a entertainment yiyo azithandayo. Siyakwazi ukuthi as a businessman wayesupporta ama-sports amaningi, and abangani bakhe abaningi they are from the sports arena, o-Mike Tyson, o-George Foreman, labo Muhammad Ali. Vele khonokho uhlanganisa yonke imidlalo yonke, he is a favorite fan. Yena wake waba ngu-commissioner we-USFL eseyithengile laphana in the 80s. So kathesi is a vested interest engumongameli welizwe at the same time.
Si muzwe njalo uTrump echothoza ukuguqulwa kwemithetho yalomdlalo esithi awusahlabusi. Ukubona njani lokho?
Ukuthi kavumelani lama changes awe NFL. Sometimes ngiyabona ngathi umdlalo lo has become faster and more dangerous than owakwenzakala kudala. Siyabona ukuthi sebatshintsha ama dimensions le safety protocols ezama helmet angkhona, ngoba umdlalo angkhona unjenge rugby, but ukuthi abantu baba reckless ma begqoka ama helmet besithi they are protected, but the injuries are much more worse ngoba you don't have the withhole yokuzimisa ma uchallenge nalabantu. So it's a continuing conversation ngendaba zona lezo ukutshintsha imithetho yangkhona ukuthi abantu bavikelwe ama injuries. But I think umdlalo we-NFL wakathesi ngathiwa it's watered down kakhulu. Kumele labo bazame ukubisela some other rules ababelazo kudala, so it becomes entertaining. Siyakubona ku-basketball ukuthi ama-fans asabukeli ngoba ama-referees they are over refereeing ama-games, so akusachazi abantu abaningi. So hayi, khonapho ngiyakubona lami ukuthi too much regulation ayisoze yaletha abantu abafuna ukubona ibhola ele-NFL abaningi.
Umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kwezempilakahle namuhla sixoxa ngomkhuhlane wesihudo oqhamuka ikakhulu ngesikhathi sezulu kumbe lapho okungela manzi ahlambulukileyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle koBulawayo bakhuthaza uzulu ukuba ahlale ehlanzekile lokuthi engahlaselwa isihudo agijimele esibhedlela. Bathi kuqakathekile njalo ukunatha amanzi ahlanzekileyo lokudla ukudla okuphekiweyo. Kunyanga edluleyo edolobheni leli kube labantu abaphansi kwechumi abahlaselwe isihudo, njalo ugatsha lwezempilakahle, uhulumende weJapan, iUNICEF leWorld Health Organization baqhuba inhlelo zokulimukisa uzulu ngomkhuhlane lo eZimbabwe. Udokotela Mafio Siyamuchembu ophethe isigaba sakoBulawayo uthi kunengi okudala umkhuhlane lo.
KoBulawayo silohlupho lokusilela kwamanzi usebenzisa ezindlini la ukunatha. Silalo njalo uhlupho amasewage acina esephuma emapayipini okumele ehambele khona. Ukuna kwezulu kuletha amanzi ezizibeni kodwa amanzi angalungelanga ukunatha.
Udokotela Siyamuchembu uthi kumele abantu besebenzise amanzi ahlanzekileyo.
Ngenxa yokusilela kwamanzi sithola ukuthi abantu balakho ukusebenzisa amanzi la angahlanzekanga ukuthi bethole amanzi okunatha, ukuthi bethole amanzi okupheka ngawo lokusebenzisa nje ezindlini bona engahlanzekanga. Ukusetshenziswa kwamanzi la angahlanzekanga kuletha imikhuhlane yesihudo efana nabo-cholera le-typhoid.
Udokotela Edwin Mzingwane okhokhela uhlangothi lwezempilakahle koBulawayo ugcizelele esithi umkhuhlane lo welatshwa ngendlela ezitshiyeneyo.
Kutsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuthi isihudo singamhlaseli kumbe singambulali kumbe singamgulisi kakhulu, kuqakathekile ukuthi aqhubeke enatha amanzi. Angaba ngamanzi aletshukela letswayi kumbe ngamanzi nje kumbe okunye okunathwayo ukuze abuyisele amanzi lawa besithi aphuma emzimbeni. Nxa usiya phambili agijimele emtholampilo lapho abangampha khona amanye amanzi njalo kumbe baze bawafake emthanjeni esikuthi yi-drip nesilo.
Sixoxe njalo ngodaba lolu labahlaselwe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Nonhlanhla Mlilo ohlala eBurombo Flats uthi ingane yakhe ibiphethwe isihudo.
Kuviki edlule sike sathwala nzima umntwana esetshaya phansi laphezulu, wanceda ukuthi sibenzele i-salt and water solution saphinda samusa ekilinika besokubuya.
Ugatsha lwezempilakahle lusebenzelana le-World Health Organization le-UNICEF babika ukuba kumnyaka odluleyo eZimbabwe kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,000 abahlaselwa isihudo, kwabhubha abangamakhulu ayisithupha 600. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Icele lebandla le-Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lithe kumele ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu athonisiswe ngolwesithathu phezu kwecala lokuzama ukuguqula ubukhokheli bamalunga edalele ephalamende ngokungemthetho. Isikhulumeli seceleleli umnumzana Willius Madzimure uthi uzajeziswa kabuhlungu uChabangu engekela ukuya enkundleni yokuthonisiswa kwecala lakhe. Kodwa umnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaChabangu uthi kabavumelani lokukhulunywa libandla likaNcube.
Awukhulumi ngokuthi umuntu abuye ku-disciplinary hearing ungamtsheli ama-charges akhona, ungadinganga i-report yokuthi aphendule. Njalo ubuye lo muntu okuthiwa ngu-arbiter ovele egangeni ukuthi uthethwe nguvani, ubhadalwa nguvani akwaziwa. Hhayi lokhuyana kudlala lokhuyana. Ngawukhuluma i-disciplinary hearing kufuze kube proper. And i-disciplinary hearing ayenzelwa in some place eHarare. Kufuze kube emahofisini e-CCC ngoba lwana kutuse kwenye indawo emathokothokweni khona le Harare lapho kuthiwa kuzayenza khona i-disciplinary vela kula hearing enjalo.
Paul izakwenzani lo Chabangu na?
Osebhalelwe incwadi ubaba lwana ukuthi atsho ukuthi ungubani uvela ngapho ukhethwe ngubani ubhadalwa ngubani ukuthi azoyenzani. So into lezana ziqakathekile kungakakhulunywa ukuthi i-disciplinary hearing. Kuzokhuluma ukuthi ama-charges athi angena ku-hearing iwaphi evela ngaphi kube le-report ngoba laye ukuthi apho ngivele egangeni khona le mathokothokweni esithi ule authority yokuthi azo-preside over some hearing no akwenziwa njalo.
Siyakhumbula ukuthi uChabangu kwathiwa ame ukuthi abe sebenza le bandla le-CCC likhokhelwa ngumnumzana uHashemane Ncube lakho khonoko aziko kungena kukhonoko abakudingayo.
Asikwazi umuntu lo phela vela simazi umuntu othu vele egangeni angithi othu uzo preside over a hearing. You don't do that. There are process, proper processes that you have to attend to angithi and njengoba sithi ngu arbitrator kumele kuvunyelwane phela ukuthi arbitrator kuza kuba kubani. You can't just go and pinpoint somebody khona le emathokothokweni abuye sithi ngu arbitrator. No, akusebenzi njalo.
So singathi uthaba ngakahambi vele kukhonoko.
Well kule communication esiyenziwe to this guy will take it up from there.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu yena uzithi ungunobhala jikelele wecele lebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Sizwe imbiko yenu.
Studio 7 siyakhala becela indlela ama voice ethu sinathi sizwelana abantu bamame. Siyakhathala sesikhathele sina igoli sifuna ukuba lapha egoli akunamsebenzi. Abantu abaninzi bephila ngokusela la. Bephila ngokusela ngoba akunamsebenzi ekhaya ngale into ziright gold elikhona yonke into ikhona kodwa umuntu oyinhloko enhloko elizwe nje kuphela ehluleka vele umdala wehluleka umnanga kwasufisa amanga ukukhuluma amanga ehluleka baba lo. Sizani Dodi vele since ubaba esaphila engakashoni nami sakhula semncane ezizana elo Gidodi namali u Gidodi senze ngiphuma intshebeni la egoli zani Dodi. Sala idlala ama lawa mamele zibabhiwolile manje
basakazwa ka Studio 7 abezimsebenzi lohlonze enginkinga manje ngicela ukuchasiselwa ngepolitics yaseZimbabwe nje le one day nje sasizwe two president ukubonakala enkayi ejotholo emaTopo ePlumpy eKhezi eGwanda angeke uze uthi president ukubonakala endaweni zezulu upani khona emakhaya ya emakhaya eSandawana angeke uze uthi ukubonakala endaweni zezulu ukubonakala nje soluse emakhaya kodwa kwezindawo zaseZimbabwe emashalenti uhamba yonke indawo labathanda khona kambe khona kwasuhlanyela nje inhlanyelo yobandlululo ukubonakala sobala ukuthi kulabanye abantu benyingxenye yeZimbabwe abazondayo kungani engafuni ukubavakatshela khona le into engayiziyo khonapho bese ngicina.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Ku-Livestock lamhlanje sixoxa ngokonakala komnotho. Ngakho lingayikatshana abalaleli be-Studio 7. Sizipheta ke khonapha ngokukhangela ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uchothoza umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokumisa usizo lwemali ebiphiwa ele South Africa iMelika. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.